Iqembu lebhozo 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyi-9. Umsekeli kamqeqeshi weqembu lebhozo 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibalalisa begqoke izicathulo.
Sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguchikilobhanqa sithola umklomelo owodwa, kodwa kathesi sesilahlekelwe yimiklomelo yonke yomithathu. Yebo kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana, kodwa lempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela eyokuba sibakhulise abafana, kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uhlezi iqembu le-1 lona elemiklomelo engama-20, njalo elitshiya ele-Arnel elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-1 uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Ama-team sengathi se-fit kathesi, sokunzima. Wonke umuntu oku-Division 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho elivulekile. Ngeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengewanke sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le Ratanang, i-team ekhotshwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotsha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalelayo ukuthi bangasidli eziningi, thina sithole okungama-points okuthatha.
Kumidlalo yeviki lethoba nomunye eza kuba khona ngempela viki yezayo, iqembu le-1 lizavakatshela ele Ratanang lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uza kuba enkundleni eluveve PRena ngehola le-12 yemini, ikanti emini kuza kuba lo mdlalo phakathi kweqembu lebhoso 90 kanye lele Indonsakusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu le-Indonsakusa uXolani Gundlande uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye, njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu lebhoso 90, njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo iqembu le-Arnel Movers lizadlala le-ZPC Wangi enkundleni eluveve ngehola le-12, kuthi ngehola lesithathu emini iqembu le-CU lizadlala le-Talent Vision. Iqembu le-Mossi Rovers lizadlala le-Makhandeni Pirates enkundleni e-Chinotimba e-Victoria Falls, kuthi iqembu le-Cars Mine lizamukela ele-Quality Foods ngase-Tech Mine, kanti iqembu le-Mainline lizadlala le-Indlovu yanyathela ngase-Plumtree. Ngesonto iqembu le-Zimbabwe Saints lizadibana lele-Ajax Hotspurs ngase-Luveve PRena ngehola le-12, kuthi ngehola lesithathu emini iqembu le-Mountain Climbers lizadlala lele-Bhinga Pirates enkundleni efanayo. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.